okuphume emkhosini weNtwasa Festival kuveze sobala ukuthi umzali ulomlando omkhulu kulokhu ngoba abatsha bengachabalala nxa umzali engasukumanga wamisa ububi lobu. Umnumzana Nkosi Mlibazi ongumbalisi uthi umntwana kumele akhule phakathi komthetho ukuze isizwe singachabalali.
Umlando ukuthi abazalini thina sakhula sasilemthetho eqinileyo ngamakhaya. Banxela ngalitshona umntwana ebesesendlini kodwa sikhulile thina sathi thina abazali besincindezela emuva sanika abantu abethu inkululeko enkulu kakhulu ukuthi befike endlini ngesikhathi zabo. Imali ithe sibanika abantwana eviki ukuthi behambe bengena ethawuni bezijabulisa. Sesithatha kakhulu imithetho evela ebalungini ebehlulayo ukuba umntwana selihlanda kasathintwa. Isintu sethu sivele umntwana ngomuntu wonke. Umntwana kumele akhule phakathi komthetho ukuze isizwe singashabalali. Kumele sike sisebenzise amasiko obuntu.
Umqondisi wenhlanganiso yabatsha eyeYouth Ahead umnumzana Everson Phiri uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe indawo ezilenhlelo zokujabulisa abatsha balamhla hathi abaka-1960.
Ziningi into esezenziwa kulezi nsuku eziyekelelwayo. Siyakwazi abantu abatsha singathi abantu abatsha bayaganga benzani ngamavuzi phakathi, kodwa kumele siyikhangele kabanzi le ndaba ngoba kumele sikhangele ukuthi ivela ngaphi isuka ngani. Abantu abatsha bathi bona abalandawo abangahamba kiyo bezikholisela. Abanye abadala bake bathi kanti-ke ukuya kuma-youth center kuyalani. Asithi hayi, ama-youth center akusela into ezisichazayo thina sithi ukuze kulungisise le ndaba yamavuzu phakathi kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi sivule izindawo zabantu abatsha abangabuya bezokwejisela khona. Ama-youth center nxa siwavula ebe zindawo ezichaza abantu abatsha abanamuhla ikhona abaka-1960.
Untombazana osakhulayo u-Alice Moyo uthi uduwe ukuthi iningi labo sebehlala bodwa abazali basemazweni besebenza.
Mina ngibona ngazani ukuthi kuze ku-end ama-child marriages abazali kufuze befundise ngokuthi abantwana kufuze ukuthi bayekele esikolo baqede bafunde benze into abafuna ukuba yiyo. As for amavuzu abazali kufuze labo beprotect abantwana babo, bemake sure ukuthi umntwana nxa engaphuma ungaphi ulobani njalo uyenzani. Indaba yokuthi abantwana behlala bebodwa these days indaba yokuthi abazali bayaphuma elizweni behamba outside besiyadinga ama-greener pastures, and i-solution engaba khona yokuthi maybe i-economy ngaba ngcono, abazali bengahlala abantwana babo bethole imisebenzi engakwazi uyi-providela ama-families abo bonke.
Omunye wabatsha uNomazulu Dube yena ukhuthaza ontanga ukuthi bathiyane le micimbi yamavuzu ngoba kulapho abacina belingwa ukungena ezintweni ezingaqondanga.
Into engiyifundileyo namhlanje kakhulu enthuthukisileyo indaba yamavuzu parties ukuthi kumele siyekele amavuzu parties because at the end of the day sithola into ezimbi, into imithwalo emibi. Nxa sihamba khona ngale sizafika ukuthi sizafika sinathi utshwala, ama-drugs and stuff. At the end of the day sibe sesirethwa kume sesicina sesingena kwezinto kade ngamalanga singene kizo. So ngakho kumele sishiye amavuzu parties. Nxa ukuthi kungani sokuhlupha ngcono maybe kube lamanye ama-entertainment azasi-entertainer azayenza ukuthi sicine singasahambi kumavuzu parties.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezilamantombazana asakhulayo zikhankasela ukumisa imitshado yabantwana kanye le micimbi yamavuzu. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.